So we see card to send up a VOA in the valley.
Amachono zisobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza siseWashington DC.
Walambulela kuStudio 7 ngesonto ku-6 kuNcwabakazi 2017, ngusithandekile Mhlanga. Endabeni zethu lamhlanje. Ibandla le-MDCT ligcizelela ukuthi likubona kufanele ukuthi umkhokheli walo umnumzana Morgan Tsvangirai kube nguye okhokhela umanyano wamabandla aphikisayo azancintisa ibambene kukhetho oluzayo.
Athi ibandla le-MDCT sibambelele sayiqhokaqhokizana namhlanje sho ngase sigijimisile impunzi sidiniwe sithi hawu right ngenani kelinabanye hayi bo.
Inhlanganiso ezilwela amalungelo oluntu zithi liqhubeka liqonga inani labantwana abafunda emaphandleni abangasayi esikolo ngenxa yezizathu ezishiyeneyo.
Sedinga etsholotsho elubani emperengwa ezilavuli azitholanga lutho epho ebhodwa yethu lebhoswana ngale abantwana abafunda khona ngale vela bakwazi ukuthi urhulumente ukhona uyena upresident umongameli kathi abuye ezokubona ukuthi abantwana laba bafunda njani.
Sizakuzwa eziphathelane lokholo.
UNkulunkulu ilizwi lakhe nxa lisiza empilweni yakho liyaletha ithemba, liyaletha ukholo, liyavuselela umzimba, liyavuselela umphefumulo obukade usudangalile.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulo msakazo. Ibandla le-MDCT ligcizelela ukuthi likubona kufanele ukuthi umkhokheli walo umnumzana Morgan Tsvangirai kube nguye okhokhela umanyano wamabandla aphikisayo wona athi azancintisa ebambene kukhetho oluzayo ukukhupha ibandla leZANU-PF embusweni. Umsekeli wesikhulumeli saleli bandla uNkosazana Thabita Khumalo uthi lokhu kwavezwa ngabantu abakhuluma labo ezigabeni eziningi zelizwe njalo akuphazamisi umanyano wamabandla la.
Sangena upresident wethu baba uTsvangirai wangena kuZulu wabuza wonke umuntu ayefanelise ukuthi ambuze abathengisa emkambo owinti bemchova izakhamizi ama-residents association osobhuku izinduna osomabhizinisi ukuthi bakithi sesisiya kukhetho senzeni. UZulu wathi ake libambane ngoba nxa lingabambananga lapho kuhlephuna khona amavoti kodwa ekubambaneni khonakho kumele lenqabele ukuthi lingachilwa sancisana. So laba ababuyile sebebuyile osokuseleyo ukuthi sihambe kuZulu te ukuthi nampa ababuyileyo and isikhalazo ababona zani indlela engasiphathisa yibi yile lithini ke Zulu kandaba.
Imizamo lokhu isaqhubeka yini ukuthi laba abanye abangabuyi labo bese
vele iminyango yethu kayivalwanga. Ayisikho ukuthi ngubani ozathela siphi isikhundla, hayi sonke silwa ukuthi izanu kayiphume abantu sebedubekile ikudubeka. Uma sisabalele akunenze siyaphuma nani kodwa singabanyandanye singanelisa ukuthi bagibhela aba bantu la. So siyancisa wonke umuntu asibambanenini okuphothiswe khona akuhlale phasi kuqoqiswane ngoba nxa singenzanga njalo sizatshelele.
Ngokunika umnumzana Morgan Tsvangirai isikhundla sokuthi kube nguye okhokhela lumanyana kuxotsha abanye,
hayi esikutshoyo lapha isukuthi kufanele ukuthi nxa sonke sidinga umsebenzi onjengowakhona lowo ukhankasi hanti lona nozabuye phethayo kwamaphepha futhi mina mina ngile experience enje mina le experience enje mina le experience enje lokhe kwababala kwaba nezanu kuleli lizwe yiliphi ibandla elanelisayo kusukela ngo-1999 up to 2017 lokhe liqukaqukana lezanu lingakwanga mangaki amabandla afomayo xa siya kukhetho uyathethi dukuduku ithi ukhetho lusela ibandla langkhona nalo liyaphela but njengebandla le-MDC sibambelele sayiqhokaqhokizana namhlanje sho ngase sigijimisile impunzi sidiniwe sithi hawu right ngenani kelinabanye hayi bo.
Lo Nkosazana Thabita Khumalo umsekeli wesikhulumeli sebandla le-MDCT ubekhuluma icingweni le-Studio 7 ekubulawayo. Ukusenjalo umgcini sihlalo webandla le-People's Democratic Party i-PDP lona elithi alikangeni kulumanyana wamabandla aphikisayo. Unkosikazi Lucia Mativenga uthi labo batshelwa ngabasekeli babo ukuthi bethathe inyathelo bani ngalolu daba.
So sesimele sizo reporta kibo nxa so ucacile sokukonkludiwe sokulama agreements kodwa phansi lapha hayi kuyahambeka angifuni ukuqambela manga ngamaviki amabili aphelileyo bese sibuthanise ama MP ethu angu 159 eHarare silokukhonona ngilokukhonona njengochairman ukuthi omama balutshwane but hayi abantu abazimisele ukugijima ngegama lethu bakhona sibili bazimisele and they are raring to go.
Kodwa ithemba leni linjani ukukhetho oluzayo?
Siyakwazi ukuthi bayaqila abezanu PF, siyakwazi ukuthi bangabantu abakhankasa ngobudlwangudlwangu ngokwethusela abantu. Kodwa thina njengenkokeli ngeke sahlala phansi sihlaba umkhosi. Siyazama ngendlela yonke esenelisa ngayo ukuthi sikhuthaze abantu bethu ukuthi baqine sikhiphe uhulumende wamasela lo uhulumende osesihluphile kangaka. Ithemba lethu nelokuthi siyawina ngoba asisoze sihambe empini singela themba lokuthi siyawina.
Lo ngonkosikazi Lucia Mativenga umgcini sihlalo webandla le-PDP ubekhuluma ecingweni le-Studio 7 eseGweru. Iningi lithi livumelana lempumela yokudingisisa okuvezwe inhlanganiso yeZimbabwe Vulnerability Assessment Committee iZimvac okukhomba ukuthi banengi abantwana abangasayi ezikolo emaphandleni ngenxa yezizathu eziningi. Umnumzana Pride Mukono isiphathamandla senhlanganiso elwela amalungelo ababalisi bemaphandleni elizweni eRural Teachers Union of Zimbabwe uthi bazibonela ngawabo okwenzakalayo.
Ngoba laphana bathi bona yi 63% yabantwana abaxotshwayo ezikolo kodwa singakhangeli laphana siyabona futhi bathi yi 7% yabantwana vele ayibuye ezikolo kubuye le 23% yabantwana abangabuye ezikolo ngenxa yokugula. Usithengisela ukuthi hathi ilizwe lethu liyehluleka ababusayo bayehluleka.
Ubona labo ababuyayo ubona babuke kanjani? Bakhanya babe bedlile yini laba bantwana njalo le mpahla zabo babe gqoka impahla eziqinileyo yini kakhulu ngesikhathi somqando?
Kunzima. Ababuye ezikolo abaningi babo bahamba imango emide kakhulu. Sibabone njalo bekhangeleka bengabantwana abangadlanga ukudla okusuthisayo okulakha umzimba. Sikhangele njalo sibone ukuthi ama-informa awagqokayo hathi abe ngamadabudabu. Abaningi babo vele abanazicathulo bathayela nje ngezikadamu. I-UNICEF iyakasipha amabhuku. Isikhathi sedise government of national unity ayisaletha amabhuku kutho ukuthi abantwana labo kumele bezithengela amabhuku abaningi babo bayabengela amabhuku akwanileyo ukuthi bekwanise ukubhalela izifundo zabo. Kusithengisa ukuthi abantwana laba yabe bediniwe bengela esingayithi ngesikhiwa i-motivation bengaziboni benjengabantu abafanele befunde. Abaningi babafuna ukufika esikole belale bayafika ezikole belale abaningi babo njalo sibabona efika ezikolo befuna ukuthi bephumule bethola amanzi okunatha. Hathi nje izikole eziningi azilamanzi ngoba amapholo kudala hafu.
Ikusase abantwana leyi liyibona njani?
Thina esikutshoyo njengenhlanganiso yabafundisi sithi hathi iZimbabwe ilenothi eningi kakhulu okumele isebenzise ukuthi abantwana befunde bethole befundo bengabhadalanga lutho. Singakhangela isisekelo sombuso esilaso kuse-75 sikhuluma ngokuthi abantu kumele bethole imfundo bengabhadalanga lutho esingayithi i-free education ngesilungu. Siqeda khonapho sikhangele njalo ukuthi uhulumende wathi uzanika abantwana laba ukudla nxa bengabe ezikolo sibona ukudla kwakhona okwaphumayo ulutshwana kakhulu njalo izikolo abazinikayo izikolo leziyana ezinye vele bezithola kudala. Izikolo ezingale zisemandebeleni esedinga etsholotshe elupane emberengwa esilabhus azitholanga lutho ephoye ebhodwa yethu leBotswana ngale abantwana abafunda khona ngale vele abakwazi ukuthi uhulumende ukhona. So impilo yabo zenu enzima yikhothina njengenhlanganiso sigcine sikhuluma laphana sithi hhayi uyena uprezidenti umongameli akha abuye ezokubona ukuthi abantwana laba bafunda njani laye njengoba wathi unika abantu inhlanyelo Gaya wege ewa niku kush. Gaya wege patele lama fizi. Mwa mwe wate hai. Nili zeleni ya kwanisu kuli buta. Jami ya kwanisu nila wongu munda kufuna. Site gaya wege nika wanda lava wapu. Ewa nige ya ma uniform. Ewa nige. Lama school fees of the patele yifundi.
Lo umnumzana Pride Mokono isiphathamandla senhlanganiso elwela amalungelo ababalisi emaphandleni elizweni Rural Teachers Union of Zimbabwe sixoxela eseHarare. Okwamanje sengelitshiya ezandleni sika Mike Hove we Studio 7 esethulela uhlelo oluphathelane labasakhulayo.
Ukudibana kuhlelo labasakhulayo ngingu-Mike Hove. Namhlanje siqhubekela phambili sixoxa labasakhulayo abakuhlelo lwe-Mandela Washington Fellowship, uhlelo olugqibe ngeviki edlule. Ngolwesithathu ngibe le nhlanhla lokuxoxa lo nkosazana Nkanyezi yethu Malunga ongumunye obekuhlelo lolu. Masizwe-ke lingxoxo.
Ngiyakwamukela kuhlelo Nkanyezi yethu, njani?
Ngiyaphila, kunjani Mike?
Ngiyaphila. So ula esigodleni Washington DC uhlelo lwabasakhulayo olwe Mandela Washington Fellowship lugqibe namhlanje. Ulubone njani uhlelo lolo?
Uhlelo lolo beluluhle. Lu yenelisa ukuthi lusinike ama skills lolwazi oluningi kakhulu thina esibuye lapha, ulwazi esikwazi ukuthi singalusebenzisa ngkhaya sithuthukise isizwe sethu sakomthwakazi leZimbabwe.
Ubone ngani ama skills lawa azathuthukisa na umsebenzi wakho njengengcwethi ethunga isigqoko
lepheka amalembu?
Yes.
Well, mostly esayidini lokubamba imali, lokuthi imali ukuthi ngiyibamba njani, lokuthi ngiyenze njani, lokuthi imisebenzi wami wezandla ngiwunonise njani. Yikho lapho embone ngathi uhlelo lolu luncedise kakhulu. And ekutheni njalo sengikhangela izinto ngendlela ehlukileyo.
Indlela enjani?
Qala benga cabangisisi nge-spirituality of the business side. But emva kokuvakatshela omunye osebenza othunga impahla zabomakoti, wachasisa kabanzi ngalokho ukuthi ku-business kumele umuntu akhangelisise lezi ezi-spiritual as well.
Manje i-spirit ingena ngaphi kwezemali?
Kunengi okungena emalini. Indlela ocabanga ngayo akumelanga ukuthi uzuzilahle khona kuyani ilizwe labe libunyenyezela phakathi ukuthi yenza lokhu ungenzi lokuyana. That's part of the spirit circle. So yena ngokuchazisa kwakhe wathi that voice everyone has kumele umuntu akulandele. And it's what guides you the business yakho, it what yikho okukusizayo ubusiness yakho in the long run.
Manje nxa sesikhulumisana mayelana namasiko, ubone ngani abantu abakumsebenzi ofana nalo owakho la kwelemelika bayenza into efanayo na?
Senanzelela ukuthi lapha abangakho imali. Lapha emvela khona indlela ovunula ngayo kumele kube lomutsho phakathi. Well, at least yikho mina okungi-inspirayo nxa ngisenza amalembu, ngisenza impahla. So mina mostly ngigxila kakhulu ku-culture. And I'm honest to myself. Honest to myself. So nxa ngifika lapha ngananzela ukuthi it's all about the money. It's just money, money, money. Yeah.
Manje umsebenzi wakho uzathintwa kanjani nxa usuleyo mbono wokuthi imali iqakathekile ekhaya kula mali?
Indlela esifundiswe ngayo enye yezifundo zami engikholise kakhulu ibingeyokureframa i-problem lokureframa i-solution.
Okay.
So for me anguboni kumnyama kakhulu ngkhaya. If anything ngibona kulithuba lokuthi siqhamukele amaqhinga angasiza ngcono. Inkinga siyibone ngelinye ilihlo. I-solution sibe layo ngezinye izandla.
Kodwa nje abasakhulayo singakubona kanjani? Akula msebenzi, abasakhulayo abaningi bayakhala.
Akula msebenzi, yebo ngiyavuma, akula mali ngiyavuma. Kodwa may this be a chance yokuthi sithi tap into our innovation kakhulu. tapping to our enterprise skills. Sizame sibone lapho siphelela khona.
Awungitshele ke Nkosazana, wena ubona ngani usulabangani abadabaka kwamanye amazwe na?
I feel closer to abantu enhlangane labo Lehigh University, labade sisonke ama fellows, and that's a good thing ngoba sengikwazi ukuthi ngingahamba imali. I have a friend, I have a sister there, and more than that bekulabantu be Global Village. And bebevela from amazwe wonke nje emhlabeni jikelele.
Ukhangelele na ukuthi lizabambisana lisungule inhlelo esijeneyo?
Ye, lokho vele yinto esivele sisendleleni.
Nkosazana, masiyigqibe lapho. Balaleli, lapho bengixoxa lo Nkosazana Nkanyezi yethu malunga kuhlelo labasakhulayo, yena owayekuhlelo lweMandela Washington Fellowship. Sekuyisikhathi sokuthi ngilivalelise. Masidibane ngeviki ezayo. Olivalelisayo nguMaikobe Lilale.
Le Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha iVoice of America iseWashington. Lisibamba kumagagasi aku 909 medium wave, la ku shortwave 4930, 60651 5460, la ku 13860 kilohertz. Lilakho njalo kusithola ebulenjini ku-internet kukheli ethi www.voandebele.com. Ngesizo uGibbs Dube weStudio 7 esethulela isiphathelane lamasiko.
Amasiko akwethu ihashona
uhlelo lwamasiko lokuphila kwabantu nsuku zonke. Namhla ke sixoxa ngalokhu okwenzakala emakhaya, ikakhulu obaba laba okuthiwa ngoTsika Mtanda. Bantu bayahlupha sibile endaweni eziningi. So ke nginenhlahla ngoba ngilo mnumzana uDavid Mkhabinyana Ngwenya, inyanga enkulu yezwa sibili. Mphinde njalo ke enkayi nonkosikazi Bokiseng Sibanda Moyo, ungukansila khona ngale emathutshaneni. Yenza kresta ngawe mama, kunjani?
Siyaphila baba.
Ye, kunjani kai?
Siyakhudumala.
Baba Ngwenya, kunjani khona ngapho lapha elikhona?
Hayi, ngapha kuhle sibili, kuyaqandelela.
Ye, kunjalo sibili. Sikhathe ngawe baba Ngwenya. Kulalaba abantu kutwa ngoTsika Mtanda, kuyini khonoko?
Walaleli into yonale, akushiyo nto entsha. Ngo-1824, ngesikhathi sabochaka, phakathi komfula uMhlathuze loMhlathuzana, kwaba lombizo omkhulu owezinyanga zithungatha. Yikho ke labe lithi ngoTsika Mtanda, abanye izanuse lezinyanga zomdabu, engitsho ukuthi yinto eyayivela ikhona. Lokho kudalwa yikuloya osekukhona phakathi komhlaba. Izinduna zibe sezidinga abantu ukuthi ungasiza abantu kulesi sehlakalo ngubani. Kweso ubizwa bonabo-ke asebebizwa namhlanje kuthiwa ngoTsika Mtanda, kodwa-ke abanye izanuse zazivele zikhona izolo.
Ngingenisa uMasibanda khonapho ukuthi kodwa kunoku akudungi abantu yini emakhaya?
Lokho kuyabadunga abantu, kodwa kuliqiniso yikuthi okuqakathekileyo ukuthi yena umuntu ngokwakhe, ngabe singabantu ekokuthi siyakwanisa ukuthi thina ngokwethu ubuthakathi lobo kube ngobakho obufihlileyo aluba kungcono. Pho ngoba uyakuhluka uhlukuluza abanye abantu, yikho kwenza abantu baze bafise ukubana kathi singahlangulwa ngayiphi indlela ukuze sikhululeke. Ngoba izolo ukuloya kwezolo lakathe sibe kuyehlukile. Izolo abantu babengaloyi nje masayana nje pho kuloya umuntu kungela sizathu. Khathesi manje sebesithi noba nxangasindwa into yakhe azidingeleyo nayina, agcine seyiphosele egumeni lomunye. Kuba nzima umuntu, bagcina bekhala besiye ezinduneni besezela ukuthi bancedise labo bantu okuthiwa ngoTsika Mtanda baze bagcine bengena esigabeni.
Kodwa baba Ngwenya, into ezirhwatshwayo zelezi imigobho lana kuyabe kuvela nga?
Kuyabe kuvela kubo abathakathi. Lami sengike ngaya ezigabeni eziningi lapho abasebenza khona, zona insizanuse ezikhiphayo. Azitsho ukuthi zikhipha amasalamusi, ziyakutshela wena ukuthi esiphaleni sakho kulento enjenjenjenje. Hamba uyeyithatha. Ube besebekhupha abantu ababili ababo, bakhupha abantu ababili bezakhamizi. Ubuye uyithwele inyoka yakho, ubuye uyithwele ontokolotsha bakho loba yizikhova. Ngihambile mina benginxusa ukuthi kangibuye ngizebona ukuthi ngamasalamusi na. Khona lapho abahamba khona abantu bayakholwa, kodwa kuphela ubuthakathi bungeke buqedwe njengoba silentaba zabathakathi esizinda.
Masibanda, uyakukubone lawe bekukhipha sibiloku zinto lokhu kumbe yibo abakuhlanyelayo?
Hayi, mina lami kangaze ake ngisho sithi ukuthi bayakuhlanyela ngoba kase kase lami nje sengake ngakubona sibilibe kukhipha ngibe siqiniseko sokuthi hayi kuyabe kuyinto yakho olayo ngoba angaze mbone umuntu kumbe senzola unyulo uthi ukuthi ayethatha ngoba sedayiwe kumbe senzola unyulo uthi ngiyambone etshela ukuthi ulento yakho enje nje aye kuye ithwele loba kungathiwa kulomuntu asala laye ofile yamgcina eshankini ethile siyasibone sehambe siyabiya ethwelela umnikazi so ngaleso ngaleso siqiniso-ko sineqiniso ukuthi hhayi ngeqiniso ngumuntu oyabe lento yakhe ayazi ukuthi nisebenzela ngayiphi indlela ngoba nxa kungenjalo kade ungakuthatha ngaphi isidumbu ongahlala naso ngikhaya kwisebenza
baba ngwenya so kuliqiniso kumbe vele lapha siyakhuluma nje
kukhuliqiniso sibili izanuselezi zikutshela fiyafiya uvume wena phakathi komphakathi uhambe uyethatha wena intebe yakho ephenduka ibe inyoka uhambe uyethatha wena inyoka yakho nxa ikwehlula bahamba bona lo mzinji wabantu ukwenze ukuthi bayebona ukuthi akulasala msingandawo lakanje bafike benze umsebenzi oyiwo njengoba izikolo eziningi lamakliniki amaningi abesefuna ukuvalwa emaphandleni ngenxa yobuthakathi bonobu abantu abasebeloya abantu ibheya yikho ngale ndlela lezi zanuse ezikhona zenza umsebenzi oyiwo sibili
kungakhithwa-ke masibanda khonokho okukhithwayo eziphaleni langaphi ngaphi bakusa ngaphi
kuyakuthiswe
ye ngithatha ithuba ukuthi ngibonge-ke unkosikazi ngibhokise ngisibanda moyo ukhona ngale-ke emathetshaneni kwele nkayi ngibonge njalo-ke ubaba udavid mhabenyana ngwenya inyanga enkulu eyaziwayo kakhulu sizaqhubeka ngodaba lolu ngeviki ezayo olivalelisa emoyeni ngenjabulo ngumthembo osithemba uGibbs Dube lilale
we mama sibe munye thina sibe moya munye sivuselele ingoma sedolo we mama sibe munye
siyabonga Gibbs ngesizwe esiphathelane lokholo silontungamile inkomo
ikudibana kuhlelo lwamakholwa uhlelo vuselela umoya silomfundisi usenisibanda ngiyakwamukela kuhlelo mfundisi
ngiyabonga kakhulu nami ngiyamukela abalaleli bethu abahle namhlanje ntambama
usiphathele uphi umbhalo lamhlanje
lamhlanje bengifuna sikhangele umbhalo ozakhuthaza abalaleli bethu ngikhangele kugenesis chapter ka 1 ivesi nga 1-2-3 livesi abantu abaningi bayayazi kodwa ithi yona ekuqaleni unkulunkulu wadala izulu lomhlaba umhlaba wawungalasimo njalo ungalalutho ubunyama babuphezulu komhlaba umoya kankulunkulu uzungazunga phezu kwawo umhlaba lamanzi unkulunkulu wathi akube khona ukukhanya kwaba khona ukukhanya njalo wabona ukuthi ukukhanya kulungile wakwehlukanisa lobunyama namhlanje bengifuna ukukhuthaza abalaleli ukuthi ngike ngangena i-Afrika iviki ledlulileyo ngananzelela ukuthi ngesikhathi esiningi nxa sikhangela isimo esikiso sona kumbe siselizweni lethu lezimbabwe kumbe sikwamanye amazwe kumbe impilo yethu nje nxa siyikhangele ingabe ikhanya ilokunyama ikhanya ingalasimo ikhanya ingalalutho lokhu kungasenza ukuthi sibe ngabantu abangadangala sibe ngabantu abangathi sokwehlule ngempilo isikhathi esiningi siyasibona amanye amazwe eze fike esigabeni sokuba asencediswa ngamanye okokuthi nxa ukukhangele uyacabanga ukuthi asokuphelile akusela lutho ngiyanginanzelele njalo ngiyahamba njengomfundisi ngihlangana labantu abaningi impilo yabo eyabe isikhanya ngani isiphelile ngingakhuluma lomnye umama obenegcikwane ele-HIV/AIDS engixoxela umama khona usehlale lalo okweminyaka edlula ithumi lambili kodwa uthi ngelanga lapho abamtshela khona ukuthi le gcikwane waphoswa wazibulala wathatha ingqamu wathatha intambo efuna ukuzibulala ngenxa yokuthi isimo sakhe sasikhanya ngani konke sokuphelile kwakulobunyama kungalalutho kodwa uthi phakathi kwasoneso sikhathi wadobha ilizwi likankulunkulu kulomuntu owamkhuthazayo ngelizwi likankulunkulu wamnika ithemba ukuhamba ngakho siyabona ukuthi ufanana njengomhlaba lapho kuqaliseni ukuthi kuyake kumnyama kungalalutho kodwa uNkulunkulu ilizwi lakhe nxa lisiza empilweni yakho kumbe lisiza phakathi kwelizwe liyaletha ithemba liyaletha ukholo liyavuselela umzimba liyavuselela umphefumulo obukade usudangalile ngike ngafika elizweni leRwanda banengibalazi ukuthi kulesikhathi lapho okwabulalwana khona abantu kwakhanya ngani akusela themba kwakhanya ngani ilizwe leli lingavalwa lokuvalwa kodwa ndilekilo kathesi ayisobuhle belizwe leli ayisikho kuthandana kwabantu bakhona ngani kutho ukuthi nxa singavumela ukuba ilizwi likaNkulunkulu lingene phakathi kwenhliziyo zethu lingene phakathi komumo wethu lingene phakathi kwezigaba zethu kuyaletha ukukhanya kuyaletha ukuthi umuntu abe lethemba lokuba impilo ilokhu ikhona ngakho namhlanje ilizwi lanamhlanje balaleli ukukukhuthaza wena mlaleli lapho khona ukuthi bantu ungavumeli ukuthi ubunyama bukwehlule kodwa wena oba ngumuntu owehlula ubunyama wehlula njani ubunyama kumele ulandele umzekeliso owenziwa uNkulunkulu lapha sibona ukuthi wakhuluma wathi akube khona ukukhanya khuluma ilizwi likaNkulunkulu libe yileli kukhuthazayo mina niyangikhuthaza abantu abaningi ngithi kumele umuntu azifundise ukuthatha umbhalo uthatha amahubo uzibalele uzihlabelele uziculele ngoba umuntu oculayo uyelapha umphefumulo wakhe siyakwazi ukuthi amazwi akhulunywa ngabantu angakudangalisa akubulale kumbe akulethele ukuphila ngakho kuyamele ukuthi ukhulume amazwi empilweni yakho akukhuthazayo ungabothi hayi mina niyagula sengigulela ukufa ungatsho njalo uzakufa kodwa ungathi hayi mina niyagula kodwa ngizawehlula lo mkhuhlane kuthi ukuthi amazwi lawo yiwo akuvusisayo yiwo akukhuthazayo yiwo ayenza ukuba inyama ichaphuluke
kuyigqibe ngomthandazo mfundisi
siyathandaza namhlanje baba ngegama likaJesu sithandazela abagulayo sithandazela abadangaleyo emphefumulweni sithandazela ilizwe lethu leZimbabwe akube khona ukukhanya kuqula isimo selizwe lethu lesimo sempilo zabantu bethole ukuthokoza ngegama likaJesu siyathandaza amen
amen mfundisi sibe sonke kuhlelo lunye ngeviki ezayo
sibonge kakhulu ntungameli inkosi ukubusisa
Lolo bekuluhlelo lwamakholwa uhlelo vuselela umoya silomfundisi usenisibanda asibe nisonke kuhlelo lunye ngeviki ezayo olivalelisayo nguntungameli Nkomo
Uyalandela umculo kazinja ziyamluma wecholocho elo wonakele we South Africa. Ngakehlukani ngesikhangele besihamba phambili ibandla leMTCT ligcizelela ukuthi likubona kufanele ukuthi umkhokheli walo umnumzana Tsvangirai kube nguye okhokhela umanyano wamabandla aphikisayo azancintisa ebambeni kukhetho oluzayo inhlanganiso ezilwela amalungelo oluntu zithi liqhubeka liqonga inani labantwana abafunda emaphandleni abangasayi esikolo ngenxa yezizathu ezishiyeneyo hayi ke siluqhuba lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo ngusithandekile Mhlanga ngikhona pha eWashington DC Ngokula ukulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.